amathathu zamqoka asegcekeni odadewethu bachaywa odadewethu kulobufakazi ukuthi babanjwa ngendlela engayisiyo ngakho ke konoko nje ubufakazi bonobo obugcweleyo yibo abayesaba ukuthi buzwakale enkantolo ngimele and ngincedisana lohlangothi oluthuthisayo hhayi indaba yethu ihamba ngendlela enhle kakhulu umlando usukulaba akuthiwa yizibotshwa labo ukuthi bazincedise ukuthi batholakale bengelacala bale mvumo emthethweni ukuthi basebenzise yonke indlela abangayisebenzisa ukuthi bazivikele esingakuthi ngesikhiwa they've got a constitutional right to exploit all avenues that they strongly believe yiwo angabancedisa ukuthi bazikhise kulolu daba kodwa bathela amanzi emhlani wedada asevele esechithekile umbuzo yokuthi bazawabutha njani hhayi thina okwakhathesi siku-driving seat into abazama ukuyenza ukuthi isitimela nxa sesithe sasuka uzame ukusimisa ngezandla asisami i-application yabo leyo siyilindele I've already preempted ukuthi definitely it won't be merited the application nje ukuthi badileye nje ukuthi indaba iqhubekele phambili indaba leyo eqhubekela phambili isegcekeni singeke sikuthathe njengento engasethusa sibalindele
ungasichasisela ngamafitshane ukuthi kwenzakaleni emthethwandaba ngomvulo kuyini okukhulunyiweyo njalo kuyini eselikulindele
nje udaba singathi luqalisile esikutshoyo yukuthi izibotshwa zingenile enkantolo zithe zingenile enkantolo zabika phambi kwenkundla ukuthi zifuna ukuthi inkundla ekhangelisise lokho ezikhulona ngakho bona besitsho ukuthi icala leli abaletheswayo nxa inkundla ingahlolisisa necala elingeke lime emthethweni inothisi leyo ngeyokuthi umtshutshisi alindele or akhangelele ukuthi kule application abafuna ukuyenza abathe bazayifayila mhlaka 15 i-application leyo ngeyokuthi ba-accepted the charges zizakufaka ngesilungu nje okunye kwangikhona kungangiyangilahlisa ngesintu what they mean is ama-charges as they stand they are vague and embarrassing ngakho-ke bafuna ukuthi bafayile mhlaka 15 thina sasesivumelana ukuthi bangafayila mhlaka 15 thina mhlaka 17 siyaphendula khonokho ababe kufayilile inkundla izanika isinqumo mhlaka 21 konke lokhu kwenzakala ngontulikazi sibaba sithi siyakukhangela sibona ungani nje ikuchitha isikhathi ngoba and nxa sezilime zaqonda ematsheni okumele ukuthi umuntu akwenze ukuthi abone ukuthi uyazinqanda azikhiphe ematsheni zingene emfolweni